Unkosikazi Grace Mkabe uzelwe mhlaka 23 Ntulikazi 1965 eChivu engunkosazana Grace Marusfu kodwa endele kuStanley Koreraza andubana echata lomongameli Mkabe kulandela imfa kwaye ngumkakhe umuyi unkosikazi Sally Mkabe owabhubha ngomnyaka ka 1992 eHarare. Uqale ukuphuma ezindabeni ngeminyaka yabo 90s. Intatheli izindaba sezizwe ngomntwana kamongameli Mkabe owayesezelwe khona engayisuka unkosikazi Sali njengoba ebevele luselo mkhuhlane wenso oqale ukuphuma ezindabeni ngeminyaka yabo 1990. Le ntathetha izindaba sezizwe ngomntana kamongameli Mkabe owayesezelwe kodwa engayisuka unkosikazi Sali njengoba ebevele selo mkhuhlane wenso owawusumlalise phansi ngaleso sikhathi njalo esekhulile sokusobala ukuba umuzi wabo awusoze ube labantwana. Unkosikazi Grace watshata lo Mkabe ngomnyaka ka 1996 esethulelwe emphakathini ngemva kwemfa kankosikazi Sali Mkabe. Abanye besithi wayesevele esekhitshelwe amalobolo umuyi engakafi. Ngemva kokutshata kulapho okwasokuphuma-ke izindaba zokuthi umkamongameli omutsha uyakuthanda ukuthenga izinto ezidulayo phandle kwelizwe kodwa lapho wakhethwa-ke ukungakhulumisani kangako le ntathela izindaba lokuphuma emaphephandabeni edlalela khatshana labezombusazwe njalo esungula ezinye inhlelo eziqondane lokuphathisa uzulu le ndawo ezifana lokugcinela intandane kanye lamabhizimusi athile aguqela iGushungo Holdings. Konke lokhu kuguquke ngomnyaka odlulileyo lapho aphongweqa esiza njengesavumuzane kwezombusazwe ekhetha ukuba ngumkhokheli wehlangothi lwabesifazane ebadleni leZANU PF. Wafika waba namandla adlulisa amalawulo waqotshisa kuqala owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru emsebenzini kuhulumende lakubandla kanye leziphathamandla ezimbalwa zeZANU PF ezigoqela umnumzana Rugare Gumbo labanye. Ukuzibamba esidukwini kwakhe lokho kusukisela nyakenye lapho aqale ngokunikezwa isixoxo sokuthi segqibele izifundo ze-PhD okulinyathelo eliphakamise inkophi zabaningi bezibuza ukuba ngempela wazenza lezi zifundo na kumbe hatshi sokuthi abaningi becabangela ukuba engaba efuna ukuthi laye abe ngumongameli weZimbabwe ngoba kukhanya ukuthi nguye osebusa. Umnumzana Elijah Mutemeri isakhamuzi seHarare uthi kungaba yinto enhle kakhulu ukuba ilizwe lithole umkhokheli-ke ongumuntu owesifazana kodwa ethi unkosikazi Grace ukhanya engakalungeli ukuba enze lokho.
Into ezithwa yi-economy yena ivele i-economy kazi i-economy ngitsho kawani kala lutho nge-economy. Ama-veterans lawo bayacomplain ukuthi hayi umama lo kathi uvela ngapi kasumazi kala ngisho ngekhadi leZANU PF uzazithungamela njani.
Unkosikazi Lorraine Sibanda weGwanda uthi njengowesifazana usekela umqondo wokuba omama labo bephatheke kwezombusazwe efuna laye ukuba unkosikazi Grace ethuthuke kwezepolitiki kodwa ethi okudanisayo ukuba ubonakala esenza lokhu echaphaza abanye abesifazane.
Akumelanga ukuthi usunduze omunye aqethuka wele khatshana wena ubusumenza isitephisi sakho sokungena. Nxa kulungile ukuthi abesifazana babe sezikhundleni kulomunye phela abamsunduzele phandle khathesi lo bamkhiphe njani bese kuzongena omunye. Ukungena kwakhona kumele kube le principle kuhleleke ukungena kwabomama ezikhundleni.
Umnumzana Jerimanya nyohlele emzini weZibaraseko uthi abakhuluma okubi ngomkamongameli bakhanya bengabantu abangamzwisisiyo ngoba ephathisa abantu abaningi ngendlela ezitshiyeneyo ezithulele. Ethi njalo abantu kumele benanzelele ukuba wenza okucelwa luhlangothi lwabesifazana lolwabatsha lwebandla leZANU PF ukuba amukele ukukhokhela i-Women's League. Elizweni elolukusilela kwemisebenzi abantu abaningi baphila ngokuthengisa. Umnumzana Promise Mkhonanzi wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization ziso uthi akabona unkosikazi Grace esenelisa ukumanyanisa abantu kakuhle ethi sikhuluma kanje sebemuyise emthethwandaba ngendaba yokuthathela abaphila ngokuthengisa impahla yabo.
Sifuna thonisiswe ngendaba zokutshontsha izinto zamavenda esiyazidonate emhlanganweni yakhe yezano PF. Tina si we are very worried ukuthi uGrace abe ngumongameli kumbe abe lesikhundla sokukhokhela izwe leZimbabwe. Simkhangela sibona ukuthi ungaba ingozi sibili elizweni okokuqala. IZimbabwe isiyo dynasty singayithi ngesilungu dynasty ukuthi ubukhosi buyatshiyelwana emolini inye.
Umnumzana Kennedy Mahembe ohlala emzini weRugare othe unkosikazi Mugabe njengomuntu ongumama uzaba lozwelo angangena esikhundleni njalo abe ngumuntu ongenelisa ukuba ilizwe lihlale lilokuthula ngoba ehlonitshwa ngabantu abaningi ogoqela laba kubutho ethi imisebenzi yakhe egoqela ekugcina intandane emazowe lokuphathisa abagogekileyo ekudanikho yancomeka kakhulu. Kodwa umkhwananzi uthi ngabe ugcine khonapho echannel ezombusazwe ethi kulapho achiyana khona lo nkosikazi kamongameli wakuqala uSali Mugabe owayelesithunzi njalo esamukelwa lokuhlonitshwa ngabantu abaningi njengomama wesizwe.
Yathola ukuthi uSali bengumuntu olobuntu obephathisa abantu okuseqinisweni njalo bekwazi ukuthi yena eyakhe indima ngokuphathisa umongameli ukuthi akhokhele. Manje lapho sokukhanya ngani umongameli ngiyosephathisa uGrace ukuthi akhokhele, thina sayi umuntu wakhethwayo kukhethulwa dlula nguPresident Mugabe ngiyokhangelelwe ngabantu ukuthi aphathise akhokhele ilizwe encediswa ngomkakhe uGrace.
Umnumzana Farai Zapaso oqeqesha ngezombusazwe uthi akabona unkosikazi Mugabe encintshisa iphumelela kungela sekelo lukamongameli ethi nxa efuna ukunqoba kuzamele efuqelwe phambili lasesikhundleni umkakhe esaphila. Umkamongameli usolwa njalo ngokujamulela abamhlophe amapulazi ambalwa eZimbabwe lokudilizela abantu izindlu zabo epulazini leManzowo lonyaka. Sikhuluma kanje unkosikazi Grace ngokwakhe gakaphumi egcekeni kudaba lokuba ulesifiso sokuncintisa na kumbe hatshi isihlalo sikamongameli weZanu PF lelizwe. Kodwa ke abamsekelayo bayamnquma okwamagama bembiza ngamagama okuthi Dr. Amai Ndlovukazi Lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.